sesifika nje emsebenzini baqala banika amamanager ambalwa banike emva amathathu futhi ezokuwama-10 lasawasekunika incwadi kodwa leya sichaziseka-ko iy'ncwadi zakhona ngeza futhi kuzakuba le nto enjalo ngoba sesinika incwadi zabe zesithetha ukuthi hhayi njengoba umthetho ubavumela ukuthi basimise bathethe uyazivalela incwadi hhayi yonke into nje isencwadini iyavalela
be kule zibonelo yini ezokuthi lingalahlekelwa imisebenzi ngale ndlela
angitho sili ngoba kube kungani vele izinto sezisiba ngcono ngoba for the last 2 months sezisebenza ama-full hours ngoba sikalisa umnyaka sesikhanisenza sasebenza ama-2 weeks in 2 weeks out kwasekubuya ama-investors amatsha azaqalisa ukusebenza last 2 months sesibesebenza kuhle sili so ukuthi behluleke ukuthengisa amathaya bebehlukwenza nento esingayaziwa abasicasisela
ukulahlekelwa ngumsebenzi lokhu ungathi kukuphazamise njani empilweni
kuphazamise kakhulu sibili ngenxa yokuthi uma umuntu engaphonga ukuthiwa usumile ngenxa yokuthi enasunikwe i-3 months notice i-3 months yakhona kodwa uyakuhlezi endlini kuhola ngeto yakho esalokhu yama-pension yakho onjeabanye abantu bayalethenda ukuthi ngina yabesele-terminal benefit inesenele-retirement age besephonga ukuthiwa mana nje kuyaphazamisa sibili kakho ngoba kuyabe kungelakuyabe kungelanotice
usuqalisile yini ukukhangela imisebenzi kwezinye iy'ndawo njalo kule kuyathembisa na
njengoba into nale masibala emanyezini lapho bathi yenzakala amakhampanini amaningi angisho ukukhala ngani ushixa usiku lo chief justice ngawafaka umthetho lo ngoba kuqala sasikwazi ukuthi company ifuna uku-retrench iya-apply the lab bebone labo ukuthi hhayi isikhwama zabo zimi kanjani bathina-ke owakade sisemnyameni lalaqabele angitsho emsebenzela ekutholakala.